Endaweni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah. Amalunga enhlanganiso yabalwela ilungelo likaZulu eye Women of Zimbabwe Rise Woza atshengisele lamhlanje eHarare esola iCouncil yaleli dolobho ngokuhlukuluza abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Direct from Washington, the voice of America.
Impumela yenhlelisiso iqhutshwe zinhlanganiso izilwela ilungelo loluntu eziphansi omanyano we-Crisis of Zimbabwe Coalition iveza ukuba umumo omnotho elizweni uqhubeka usiba mubi. Kulezibonelo zokuba awuyi kulungiseka kwisikhatshana esifitshane esilandelayo ngoba isimo sombusazwe laso singasekeli intuthuko yomnotho. Ngemva kokwethulwa izithembiso zezinto azazenzela uZulu xa ethe wakhethwa, owake waba ngumsekele kamongameli osowaqotshwa kuZANU-PF unkosikazi Joyce Mujuru kumanifesto yakhe, iningi lokhu elizibuza ukuba uzagcwalisa lezi zithembiso njani yena engelabandla lezombusazwe aselethulelele umphakathi. Kuhlelo lo Live Talk namhla sikhangela ukwethulwa kweziqondiso zezinto ezithenjiswa uZulu ngowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru nxa ethe wakhethwa imanifesto yakhe. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 AM kumbe 4930 laku 15455 shortwave.